Ngunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss Owathunya High School. Abasakhulayo baveze ukuba iningi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa yikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa yikuhlukunyezwa emakhaya.
So
Unkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezi nsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo, bona bakutshela ukuthi vele kwethu kusapha esikhathi nazenzini. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abaphila iminyaka ningamingaki. Khona lokhu abanye babe child-headed, abanye abazali batshona. Abanye betshona bevele betshoniswa yiwona la madrugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengwazikhuluma. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwa ezikujameni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakhona. Umsindo lapha kathi indaba lina bantwana.
Unkosikazi nokuthaba moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students they fail to cooperate kuhle, asakwanisi ukucooperate kuhle esikolweni, plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs, so they are affected kakhulu. The future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kankosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo we-Victoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama-channels with which ama-drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngobani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale ibe isiba khona, kungabi yikuthi namhla lilanga le campaign against drug abuse.
Unkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa okuzwayo babuya sibili amapholisa babafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amashumi amahlanu ekhulwini, 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. Sokubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ithumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.